Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 22 kumfumfu 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhutshwe ukhetho lwamakhansila namuhla ngokuthula ezigabeni eziyisithupha ezigoqela eyinsiza lasematobo lapho okube londlakela khona ngesonto langomvulo. Igqwetha elilwela amalungelo umnumzana Doug Coltart obotshwe izolo umiswe enkantolo namuhla. Silempumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu ezigabeni eziyisithupha ezigoqela insiza lasematobo lapho okuqhamuke khona udlakela ekuqaleni kweviki ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila kulandela ukubhubha kwalawo ayekhona lokuchiya kwamanye umsebenzi. AbeZimbabwe Electoral Commission labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana leZimbabwe Election Support Network iZESNI le-Election Resource Center bathi lolukhetho luqhutshwe ngokuthula kuzo zonke indawo ezibalisa khona eyinsiza iMatobo, Mutare, Gurube, Takawira kanye laseBuhera. Kodwa abebandla le-CCC labe-Election Resource Center bathi kulabantu ekade bebhala amabizo alabo abavotayo phandle kwezinye izitishi zokuvotela okuyinto abayisolayo abathi ibisenziwa ngabebandla leZANU-PF. AbeZANU-PF bona bayakulandula lokhu. I-CCC ithi njalo kwezinye izitishi yamatobo abebandla leZANU-PF bahambe bayahlala duzane lama-polling stations babukisa impahla zebandla labo. IZESNI layo ikufakazile lokhu. Kodwa isikhulumeli se-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Jasper Mangwana, utshele iStudio 7 ukuthi ngokwazi kwabo ukhetho lwanamuhla luqhutshwe kuhle. Impumela yalo ikhangelelwe ukwethulwa ntambama namuhla kumbe kusasa. Sixoxele isikhulumeli se-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
I-turnout leyi ingani iyathembisa abantu baphumile ukuzovota lanxa abantu bebethukile ngemvana kwesigameko esenzakalayo ensukwini ezidluleyo lapho esa-athakwa khona ngabalandeli beZANU-PF bachaya balimaza abantu balimaza impahla ezinjengemota lomuzi kakhandidate wethu. Abantu baphumile njalo iZANU-PF iqhubeke ngema-tactics ayo okuyi-intimidator abantu kumbe okwethusela abantu bebefake ama-deski abo within 300 meters of ama-polling station. So kube yima-complain ebesiwafaka ikhulumisana nama-presiding office ama-polling stations phose wonke. Into esinanzeleleyo thina njenge-CCC kuba izeki injangenamazinyo iyesaba ukuthi idile leZANU-PF isebenzise umthetho bebesisaba ukuthi balandele abalandeli beZANU-PF laba babakhuze ukuthi basuke lapho lokhu abakwenzayo bebebhalisa abantu nxa abantu sebeqeda ukuvota bekuthiwa hambe ebhali ibizo lakho kwamanye ama-polling station njengedwaleni tendi bebenika abantu ongama-drink ukuthi hayi ungaqeda ukuvota hambe ebhalisa uphiwe i-drink ukuthi usuvotile. Betshela abantu njalo ukuthi hayi bavele balendlela yokuthi bekwazi ukuthi lo ovotileyo uvotile iphi iphathi. So bathe bazabakwazi ukuthi nxa ungavotelanga iZANU-PF bazaba lendlela abazadila ngayo nawe. Kodwa ngethemba lokuthi abantu bakawathi 4 bazavota bevotele kusasa bevotele inguquko lanxa siphakathi kokwethuselwa okungaka.
Kuvotwe ngokuthula ikakhulu khona ngapho eyisiza lasematobo, akuzange kube lezehlakalo esike sazibona kunsukwana ezedlule.
Okwalamhlanje sakazi ngingathi akubangazi isehlakalo engingasibamba ngithi hhayi kulozibani ochayiweyo, kodwa khona okengikubalayo ukuba abantu bayethusela ngendlela ezithiyeneyo. Lokubhotabhota kwiimota eziningi-ningi, ezinye ezimakwe ze-ANPF, ezinye njalo izimota ezingelama number plate, khona kuhlana uvele kuyindlela yokwethusela abantu, ngoba abantu sikhangele nalokhu okwenzakalayo amalanga la edlule ukuthi abantu bavota kodwa abantu bavota bethukile, bayabonta inyamazana le ezanupf ivele isingenza anything. Lakhathesi nje sikhangelele ukuthi ukhetho nje bazolusiyaphela, sekusiyaqalisa ukubala nelanga selisiyatshona. Abantu bakhanti umthakathi uvele usebenza ebusuku sokumnyama. So i-team yabantu njengilayo abaningi ngabalaqinisa ukuthi ntambama sokumnyama izanupf izasiphatha njani. Kodwa abantu into ejabulisayo ukuthi bathi kube mnyama kube kukhanya siza kuma sifikele amavoti ethu sonke sibambeni lapha kuwathi 4 insizwe.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC eMatabeleland South. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma, yena othi bakhangelele ukunqoba kulolu khetho.
Yoli thina njengebandla elimisayo sikhangelele ukubana sinqobe kukhetho lolo olwenzakalayo endaweni eziyisithupha lapho kubotwa bona ngelanga namhlanje. Siyeqinisela nje ukubana imisebenzi yethu ebethu ibamba kulanyana esiyenza izayenziwana abantu bebona ngiqhathekile ubana bathi ivotele siyime sibeza amakazela angowethu amelele kweze indawo.
Kuyini okutsha ongathi likuthembise abantu okungenza balivotele bachiye amanye amabandla aphikisayo?
Abantu bakunanzelela ukubana i-Second Republic le ekhokelwa ngubaba uMnangagwa ibhizi ukuvuselela izinto eziningi ezase zimile. Siyakhangela izinto zezokulima, ama-irrigation schemes amaningi alokhu kuhamba evusha, njalo amadamu amaningi asiyakhiwe ukwenzela ukubana sibe ngama-all-rounder nyaka wonke nje, singambelela ukutawona kulinywa ngesikhathi sezulu kuphela. Kwenzela ukubana sibe lokuzeni isiqiniseka sokuthi kona sibe food security elizweni lakithi. Konke lokubana yimisebenzi esenzisela ukubana uhulumende ukhangelele phambili ukubana asabalaze umnotho wethu, njalo asabalaze i-food security ingabe nomuntu olambayo. Izinto enjalo zekebe zihlakela nemigwaqo iyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukufika endaweni ejijile, njalo abayenza i-trade bakwafanisa ubona kwekwenze emigwaqweni eyabe ilungile. Inaba zidla zisukeleziusha sikhuluma kanje ezendiza ngale siyabona umahluko owenziwayo. Konke lokwana izinto ezihugayo ezingahuga abavotayo ubana bebekwazi ubana ibandla elingabaqhubela phambili, ibandla elingabafikisa eKenani yiliphi.
Lanxa kuke kwaba lokufuthelana lodlakela ikakhulu insiza lasematobo, sizwa kuthiwa kuvotwe kuhle nje ngokuthula enamuhla. Kukhona ongathanda ukutsho phezu kwalokho?
Njengoba ngihlala ngisho thina njengebandla lezanupf asobandla elichaza njalo elithakazelela udlame, into embi esikhangelela phansi esingavuli ukuyizwa isenzakala. Siyafisa kakhulu ubana abantu bezinto zabo ngokuthula langenhlonipho. Nanko phela umkhokheli wethu ebandla u-First Secretary ubaba uMnangagwa, naye umsekeli wakhe u-Second Secretary ubaba uChiwenga, lomunye futhi u-Second Secretary ubaba uMohadi, bonke bahlabela ingoma efananayo kuye ukuthi yona ukuthula akube nathi. Siyakhumbula izinto owayengu-Second Secretary ngamuva ngale ubaba uJohn Landa Nkobo eqala inkulumo yakhe lanothi wona peace begin with me, peace begin with you, peace begin with all of us.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF Central Committee. igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Doug Coltart obotshwe izolo umiswe enkantolo kamantshi namuhla esetheswa icala lokuphatheka kumisebenzi yokungethembeki. UColtart uyalilandula leli cala njalo amagqwetha akhe athi uyahlukuluzwa nje nguhulumende. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi ilizwe lethu ngelihlukumezayo bonke abantu abalwela amalungelo badingela indlela yokuthi bebotshwe. Lo hulumende okhona osewenzani okamgabe especially ukusebenzisa amakhodi. So asiyo nto engasimangalisa, asiyo nto engasidanisa. Iyakwazi ukuthi uDouglas ngumuntu omela kakhulu abantu laba abahlukuluzwa ngokulumeni. So ngezizathu ezinjalo especially nguye ungelinye lamagqwetha amela lo ohambise lo babo phetha amandla lo Emerson. So ngezizathu ezinjalo uyakukhangelele ukuthi uzathi kunyezwa one or the other njalo vele iZimbabwe kusukela sithathu zivuse ihlala ililizwe wonke umuntu olupho. So akusiyo into emangalisayo.
Ngezinye indlela Fuzwayo uthi uhulumende kumbe ibandla lezanu PF lisebenzisa amapholisa le mithethwandaba ukuhlukuluza abantu abalwela amalungelo kaZulu. Kodwa iyona izanu PF lo hulumende lanxa nje abanye bengathi kuyinto yinye bayakulandula ukuthi bayangenela ekuqhutshweni kwendaba zomthetho.
Izano ihlala isenza izinto ezigangileyo ibisiphika. So akusiyo into emangalisayo ukuthi besibukeze abantu ungakhangela kusukela ngama-80s kuhlukumezwa omoyi umasuku loDabengwa kwasetshenziswa kakhulu umthethwandaba lamapholisa. Lakathesi nje ungakhangela uzofika kanje 2040 bonke nje abantu bahlukulunyezwa kusetshenziswa amapholisa kusetshenziswe amakhodi. Kodwa ubaba lo ethatha amandla waqambela abantu amanga wathi yena uzavusa ngendlela etshiyeneyo leyalo lekamuyi umgahle. Kodwa hayi kuyazimanifesta nje kwinto kwangikona konke ukuthi hayi idlozi likamgabe liphumile kuye elokuhlukumeza abantu elokusebenzisa amakhodi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
izakhamizi zesithakeng enkhwali sezithethe inyathelo lokuzakhela isikolo ngoba abafundi behamba umango ofika amakhilomitha ngamashumi amabili, 20 kilometers ngelanga besiya enkhwali primary school okuyiso sodwa isikolo esiseduzane labo. Abazali bathi badinga uncedo ukuze bakhe lesi sikolo ngokuphangisa. U-Albert Ncube uyalandisa.
Nxa usuka emavinkilini enkhwali olubhekise ezizane uzuhamba amakhilomitha afika phosa lithumi kulesakhiwo othi ma usibona ucabanga ukuthi mhlawumbe sadilika ngesikhathi sempi njalo sokulunxiwa nje. Kodwa lapho usondele eduzane uzo ngamazwi kwabantwana abancane behlabelela uthi usithi mehlosuka uthole lombalisikazi ephakathi ufunda ukungadlalwa. Kusesitake ngelapha lapho abafundi be-ECDA abaqhuba khona izifundo zabo bengakayifundi esikolo senkhwali primary sona esigathana kakhulu labo. Isakhiwo lesi lunxiwa lesitolo esingelaphahla umnyango kumbe yona i-blackboard yokubhalela. Imduli yaso idabukile njalo ikhanya nje ingaba yingozi ebantwaneni. Unkosikazi Blessing Madongo uthi ikhansili sibaphe indawo ukuze bakhe isikolo sabantwana abancane.
Abantwana bahamba umango okwana 20 kilometers ukuhamba lokuphenduka ngelanga. Sesilwisa ukuthi sesingayakha isikolo esigabeni sethu ngoba sebesivumele abe-RDC ukuthi sakhe isikolo. Kodwa bathe indawo yethu incane ayikwanisi ukuthi singayakha iprimary egcweleyo ukusukela ku-0 grade kusiyafika ku-grade 7.
Amazwi kaMadongo agcizelelwe unkosikazi Josephine Moyo yena othi umango ohanjwa ngabafundi ubafaka engozini enkulu.
Ebantwaneni abamankazana kohamba umango omude ubafaka engozini ukuthi uthole umntwana engasaqedi isikolo ngokuhamba umango omude. Bahamba sebedlala benza izinto ezingalunganga.
Unkosikazi Jane Mleya laye uyisakhamuzi esitakeni.
Isithina sesiqalisele ukutshaya ukubonisa ukuthi abadlala bazithakazelela isikolo njengezakhamizi lokusebenza khonapha sesiqalisa ukusebenza loba kuyatshisa loba kunjani.
Sinenzalo isakhamuzi esikhangele le ntuthuko kwezemfundo umnumzana Obert Ndlovu uthi lanxa izandla zabo zimfitshane bazimisele ukwakha lesi sikolo baqede masinyane ngoba abantu babo bethwele nzima.
So sizama ukucenta njengoba indawo sebesiphekele sizama ukucenta. Silakho kahle singesikwanisa ukusebenza ngezandla zethu okunjengezitina ukuthwala ochebechebe lokuclear iland. So sisamobilize ama-resources but asikabi labo abantu abathi bangasinceda ukuthi sithole imali. So but silohlelo lokuthi sithe sivule isikhwama sethu siphosela ama 50 rand nge-household ukuthi ngxenye singabona isikhwama sethu sikhula njani sithi sicela uncedo lahle silokunye nje esikhwameni sethu.
Osakhula umnumzana Adon Rantasi laye uthi ufisa ukuthi lesi sikolo sakhiwe ngokuphangisa ukuze abantwana bafunde phansi kwamakhaya abo.
Ngakho xa singaphumelela sibe khona abantwana bethu bezekwanisa ukufunda eduze ngoba lapha bayakhona kukhatshana. So uma bengaba lapha eduze lo mbalisi uma efundisa bazakwanisa ukuba bezwisise masinya ngoba bengahamba isikhathi eside. So into eyenzakalayo ukuthi thina abatsha sifake izandla sifake ipresse yokuba kusetshenzwe isikolo sibe khona masinya.
Uzabhukwe Mbengo line stakeni umnumzana Amon Mleya uthi kuyadingakala ukuthi kwakhiwe lesi sikolo ngoba abanye abafundi besehluleka lokuyafika eNkhwali primary. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubengakholwa ukuthi kulabafundi abancane abahamba umango omude kangaka kodwa basaphendula ngembuzo yethu ngalolu daba lalapho sesimthumele ubufakazi. Iningi labafundi kulesi sabelo kaliphuthi izifundo nezizathu ezijeneyo ezigoqela imango emide abayihambayo lapho besiya esikolo kanye nokuswela nje imali ngenxa yokuyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisesitakeni eNkhwali ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana nelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa nengcwethi ecubungula ezemidlalo yenguqu yabesifazana. Usibekiwe Ndlovu yena osanda ukuqeda izifundo zeCOSAFA Women's Leadership Program. Asizweni ukuthi uthini ngalolu hlelo kanye nekusasa yomdlalo wenguqu yabesifazana.
Hello sister, linjani balaleli? ICOSAFA Leadership Program iCOSAFA kade ngiyenza labanye omama abasuka kumazwi eCOSAFA. Ngiqalise ukuthanda lo mdlalo ngincane ngikhula. Ubungavamanga kangako umdlalo wokunobhutshuzwayo emagazaneni bekudume owe-netball owuqaga. But mina ngizange kuthandisise, not that ukuthi kule nto empi, but asayibe yinto engitshanga phakathi. So yikho nje ngaqhubeka ngizithandela umdlalo wonobhutshuzwayo wamankazana. And uze ngifike lapha engikhona sisitha kungxenxa yokuzimisela lokuthanda lo mdlalo lokube ngisenza ama-courses wona lawo awe-football administration.
Kahle kahle kuyini benikufunda kulezi izifundo ze-COSAFA Women's Leadership Program?
Besifunda ukuthi ukuba yi-leader ongithi umholi kubuya lama-challenges awo okuhle lokunzima. Kodwa ku-course lay ye-COSAFA safundiswa ukumelana lawo ma-challenges. Safunda okuningi, sasilama-module amaningi, ama-topics ayimaningi. Kodwa esiqoqela se-course sasiyi-leadership ukuthi kutshona ukuba ngikhokheli. Iwapha ama-qualities of a great leader. A creative English leadership. Safundiswa lokwe-governance, finance and accounting fundamentals, basic principles on club management, networking, football business, CAF licensing. Njalo ke kulama discussions, e.g. what does it take to be a women leader in the world of football? Just to mention a few. Senza lama project work. Ama project uwenza. Amanye waphiwa ukuthi wenze uyi-one. Amanye waphiwa ukuthi liwenze ligrupu. Bese lixubaniswa lapho nxa seligrupu. Maybe lihlangane labantu umuntu ose-South, Namibia, Zambia. Behlanganisa nje ama-countries. Yikho athi kusenzakala lakho.
Ubona abesifazane abaningi bephatheka yini emdlalweni wenguqu kusasa kumbe bethola izikhundla eziphezulu elizweni kumbe emhlabeni jikelele ukuthi kube yibo abaziphathayo njengabesilisa abaningi.
Mbona ngani nxa singapha umama ithuba lokukhokhela ezikhundleni zalezi ezinkulu bengenza ngcono ngoba omama isikhathi esiningi bayathanda ukwenza into ezi-straight ezicacayo eziphuma zikahle. So ngesifiso nje sokuthi komunye umnyaka nje khonapha kwelakithi eZimbabwe kufootball yeZifa Zimbabwe Football Association kube lo president ongumama. Konke kusiyasika lekhafu leFIFA sike sibe labomama abangupresident abakhokhela yona lawo ama association. So kodwa ukwebe kube le ground week sibili abantwana abangamankazana nxa besadlala khwaphana ibhora abafundiswe i-coaching, abafundiswe ukuba ngonompembe, abafundiswe i-football administration ukwenzeka ukuthi loba sebe-retire bebe le nto yokuqalela khona then befunda besiya phambili beze befike khona lokuthi beyeneliswe ukuba ngabo-president bama-FA. Wenze ukuthi bekwanise lokungena khona kibo CAF, ungena khona le-FIFA.
Lo ngusibekiwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezemidlalo yenguqu yabesifazana. Yena osanda ukuqeda izifundo ze-COSAFA Women Leadership Program ebesixoxa laye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile, siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko. Sihlaziya udaba lwegugurawundi.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gande, ngiyabonga labalaleli bonke. Sawubona mnumzana, sawubona mnumzana. Nami ngiyajabula kakhulu ukuthi ungingenise kuhlelo lolo.
Ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lolu olokuthi induna zikhokhele ukukhumisana umlotha abafuna kwenzakale?
Hayi, ngilukhangele njalo siyaluzwa baba Gande udaba lolu lwegugurawundi langendlela ubaba uMnangagwa bengathi upresident Mnangagwa kwa endlela aluphathe ngayo kumbe ngithi aluphatha ngayo. Ye, uyabona ukuthi udaba lolu lwegugurawundi lona ngwalo ngolwepolitiki ngoba vele lutshelusenziwa ube kuyipolitiki kuyikulwisana phakathi kwamabandla amabili awezombusazwe izaphu kanye lezana. Kwathi sokwenzakaleke lokhu ipolitiki yazama ukuthi ilungisise lolu daba lapho ubaba uNkomo lo mnumzana uMgave lapha bahlala khona phansi bakhulumisana baze baphuma lalinto yabo abayithi unit accord kodwa engazange ijabulise abantu abanengi kakhulu ngoba abantu abanengi kakhulu bakubona sengathi ubaba uNkomo kusho ukuthi ubalahlile. Pho ke abakwamna kwaba indaba elokhu isala ilokhu injalo ngathi ilengile njengo ukuthi la kathesi lokho ilengile ikho lapha ngiyabona ukuthi khona uhulumende ukhona kathesi uzama la yamakhasi ngoba naye ukhangela uyabona ukuthi khona izinduna ngabantu abaqhakatheke kakhulu baba kanje ekuphileni kwabantu ikho ngenxa sithi ngiyananzela ngiyabona ukuthi khona umongameli kathesi into ayikhangele ukhangelele bona ukuthi khona izinduna njengabantu ababaluleke kangaka funa engxenye udaba lolu nxa engalulanda ngendlela yokuthatha abaphathi bezigaba babe yibo abazakhulumisana labantu funa abantu badede ulaka lolo lukhona lwehle
nxa ukhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngemva kombhuqazwe ofana leRwanda kumbe impi yakwele South Africa eyobandlululo kwaba lalokho okuthiwa iTruth Commission ubona ungani yikho kungasebenza yini eZimbabwe
hayi mina nxa ngikhangele mbona sengathi indlela leyi ebuye lo mongameli uMnangagwa indlela eqonde kakhulu njalo indlela ehloniphekile kakhulu kodwa kuya ngokuthi yena ngokwakhe uza kuthatha yini lokho okuza khulunywa ngabantu akuthathe akusebenze ngendlela naleyo abantu abakhulume ngayo la ngendlela atshelwe ngayo zinduna leso angathembakala ke khona hayi bona sathi mina angabakwazi ukuthi khona acazulule lolu daba oluse olungamaqhubu ebantwini so kuya ngokuthembeka kwakhe ukuthi khona yena uzathembakala yini njalo laye athembe ukuthi laba abantu into abayikhulumayo abajongayo ngulisana laye kodwa bajonge ukuthi indaba le iphele so kungaba lokuthembana phakathi na kwesizwe ngibona sengathi mina ingaphumela le indlela enza ke South Africa eSouth Africa ngeke ngithi mina kukhona ukuxolelana ngoba lakathi sikukhona ukufuthelana ngoba kathi sibamonde labo bots abona abathebe sifa kathi silapha kube khona ukutshengisela ukuthi khona ukufuthelana kukho abanye bethi abafuni ukubakhala labo bantu kube kanti ke kubo Rwanda oRwanda akazi ungakhangela ngokuphumelela kwaleliyani lizwe uyabona ukuthi kukhona ukuthi khona laba bantu amahutu laba lamathusi kusho ukuthi kwabakhona ukuhlalisana phansi kwabakhona ukuthembana ukuze bakwazi ukuthi baxolelane kodwa le indlela enziwe ngumongameli Mbombe mbona sengathi indlela eqonde kakhulu ngoba abantu abafekthwayo ngabantu bama communities and ama communities vele wona thembele ezindunene athembele kubukhokheli bobuduna ngoba kathi sizaphu kayisekho ngoba ngesikhathi sikaNkomo uNkomo wahamba umuntu adethenjwe kakhulu ngabantu wakhulumisana labantu ngendlela yakhe akhulumisana ngayo lapho kwaba kwathi coso lolo nje khonoko kuyindaba so ke indaba yepolitiki sibili lezinduna lazo vele ngoba bona ubukhokheli ngokwawo vele buyipolitiki
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi kangibonge babu kanje labalaleli bakho sengathi lingaba lobuphila obuhle
lo ke bekungumnumzana Greta Fodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
siyabonga Chris Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla Yada 1 Cranbourne Bullets 1 Ngezi Platinum 0 Black Rhino 0 ZPC Kariba 2 Wawa 1 Bulawayo City 1 Dynamo Zimbare 0 Ukunqotshwa kweDimbare kusho ukuthi iFC Platinum isithethe inkezo yeCastle Laga Premier Soccer League. Kwanele mthaka zomuhle Oliver lelisayo ngomathuka izinduna ntungamilinkomo. Lilale.